angikhola alikafiki kulelo angikhona amuhoza sibili kuzaba weso kuya kwesikhathi. Khangela njalo ukubana ama-democrats yiwo angani amukela abantu laba abeminjalo, kodwa ngasesiya ku-general election kula bantu laba abagama evangelicals ama-church lab yiwo abangani bazamdonsela phansi kakhulu. Njalo siyakwazi too early njalo nxa uzakwanisa ukutshintsha izinto bamthakazeli asazi njalo.
Singathi balutshwana yini kumbe baningi abemukela laba bantu, njalo yibaphi? Ngoba nxa useZimbabwe yabo sizwa kuthiwa hayi, amazwe abantu abamhlophe awalandaba lakho lokho.
Nxa kulo mthetho othi wona kabamukelwe ngisho kakhulu bayamukelwa njengabantu laba njengaleli eAmerika balamandla, balemali yokukhuluma bakhankase bekomplaina nxa kule nto abazibonayo nxa bebanjelwa. So kukabili kwezinye indawo into i-America i-divided njalo ngama-states. Amanye ama-states they are more liberal ayamukela njengase-western side ko-California khona ngale bayamukelwa kuhle kuhle, kodwa ungabuya kumanye ama-states la angana-more conservative more republican abamukelwa kakhulu kakuhle. Kubona even kumanye ama-business nxa ungafika ufuna ukuchada seke siyabona amanye ama-story e-news nxa ungafuna ukuchada ufuna i-cake abantu be-same sex marriage umnikazi webhizinisi uyadla ukuthi angisoze ngililungisele ikhekhe ngoba abanye abavumi lesi simo sabantu abanjalo. So kuzaba nzima, ngibona ngani too early angiboni ukuthi uzakuya khatshana lo undoda lo.
Labo-ke abanye abamemukelayo njalo lasekukhulumile so far, singathi kukhona yini okunye angakulethela abantu okutsha?
Umuntu ongani usesemutsha, I think kuma-37 very young, ulethuba lokubana excite abantu abancane young people engakhuluma into zibamba impilo yabo. I think engaba lethuba lokuphumelela kuma-primary ama-democrats. I think lapho angancedisa khona because o-Biden, o-Sanders, bonke o-Warren labana abantu sebekhulile, kodwa lo sesemncane kakhulu ulethuba lokubana engatshintsha izinto abantu bamthakazelile abe munye njalo onqobayo kuma-primaries ama-democrats.